Yeah, oqala kuyisifundo esikhulu kuzwekazi lonke lase-Africa. Ngingathi i-lesson sibili i-Africa kumele ibambe ukuthi amazwe kumele aphathwe ngendlela enjani ukuthi democracy iphile. Kumele ama-court akhululeke ayenze umsebenzi wawo njengomsebenzi wawo. Yinto yokuqala esiyifundileyo. Lokuthi ilizwi labantu kufuze lilalelwe njengoba linjalo. Abantu bekele ukuriga ama-elections ngoba e-Africa silenkalakathi problem ena leyo ama-elections are required. So le ilokuzeni yeMalawi ngesilungu bathi it's a landmark achievement eyenzakeleyo for i-Africa yonke. Sesifundile okuningi ukuthi hayi democracy ingenzeka iphile if abantu ilizwe lizimisele ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo. Siyaba sisebenzela mhlophe sibili kakhulu abameli indaba le yabe-human rights eMalawi nema-opposition parties ukuthi valwa ukuthi ngithiwa ama-election ahambanga kuhle kawenziwe ukutsha lamakhotha avumelana labo.
Ye, wena ke Mnumzana Chirodza ungathini ngokhetho lona?
Bona kuyinto enhle, uyabona nxa bekhuluma ngedemocracy abathi ukuthi laba ade bephikisa uMnumzana uMdarika sokumele babulawe ngoba bonke balo ngabantu beMalawi. Labo abanqobileyo labo bebona ukuthi bahambisa njani inhlelo zenguquko ezizaguqula iMalawi ukwenzela ukuthi behlale besembusweni. Hathi lokho esikubona lapha eZimbabwe sawubona ngo-2002 uMnumzane uVitalis nabashe owayenguye wayekhokhela amabutho aweZimbabwe esithi yena the office of the president is a straight jacket. Esitsho ukuthi laba abangazange belokhuze behambe empini kusho ukuthi bengabulawa ngoba bangene kukhetho khona ukana akulunganga. Amabutho kumele abe popular, abe ngamabutho athandwa nguZulu. Ukuthi uZulu nxa ekhangele ibutho azizwe esiqhenya, azizwe engumuntu ogcinakeleyo. Kodwa lapha vele nxa ubona ilokhuze namabutho suzibona vele umuntu unqunu ukuthi vele lokubulawa ungabulawa.
Fuzwayo siyabona ukubana ibandla elinqobileyo lake laba libandla elabusayo okweminyaka eminingi kakhulu. Kungakutshengisani konke lo?
Leyo sibili into engiyithakazelele kakhulu bhuti ukuthi iyatshengisa ukuthi amanye amazwe azimisele ngedemokhrasi. Kuvele kumele kube njalo. Akubhalwanga ukuthi kumele kube nguzibani. Nxa laba bangena oMtarika abaphumayo beqeda ukudla obhanda bafika behluleka, abantu babona ukuthi no laphana esasikhona kwakungcono, babuya bababisela. Izinto kazihambe njengoba zinjalo. Kuyisifundo lakithi kwamanye amazwe ukuthi akutsho ukuthi nxa liyi-opposition lingangena okwenu sokurayithi senzavela lihlale itibheke. Linika i-challenge kuma-opposition parties ukuthi madoda lingangena, abantu bafuna into ezihambayo, lingethuleka bayalikhipha. So isifundo esikhulu kakhulu senalesi sifundwe i-Africa okwenziwe ngabantu beMalawi. Bazivotele bazikhethela kuhle kungela ukuthi kuthiwa kumbe bayethuselwa kumbe kwatheni. Babakhipha ababe bafakile babisela kade bevele bekhona. Yinto enhle kakhulu yena le.
Mnumzana Chirodza, asithi uMnumzana Robert Mugabe ubephila esesusiwe kukhetho, abantu ngeminyaka engu-5 bevotele uJamisa bese bemvotela njalo uMgabe, yiyo yini idemokhrasi esiyifuna?
Ngingasho ukuthi njengoba ungumzekeliso sengatsho nje ukuthi yidemokhrasi esiyabe siyifuna. Kodwa ngokwazi kwami uJamisa wayengeke wanqotshwa, njalo ngeke wanqotshwa laba abakhona. Yinto enhle phela ukuthi kube lokutshintshana ezweni. Angithi uyabona into lokhu ngigcina ngayo isenzakalo sika-2008 lapho esabona amabutho eseyiwo naw asebesekelizano anje kubulawa abantu be-MDC khona khana akulunganga. Into eyenzakala eMalawi into esiyikhuthazayo. Ngathi ukuthi ngesikhiwa kuthiwa the army should actually be one of the principles that underwrite democracy. I-army kumele ibe yi-guarantor ye-democracy, ayikhona ukuthi ibe yi-guarantor ye-violence. Ukuthi lapho kulodlakela khona kuhle kukhanye kungamabutho asekela, instead yokuthi bona amabutho babe yibo umveni iqembu elinjani elibona ukuthi kube lokuthula ezweni. Into eyenzakala eMalawi hayi siyayibuka sibili, into esingayincoma sibili njengesenzakalo esivela e-Africa.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwa.
Yeah, hayi ngiyagqiba ngokuthi sibenzela amhlophe kakhulu sibantu beMalawi. Sicela ukuthi amanye amazwe ikakhulu elakithi eZimbabwe sifundeni kulokho esikubona eMalawi. Ngayo ukukhetho into ehanjelwa ngabantu empini. Abantu kabanikwe ichance bekhethe kuhle ama-elections engarikwa. Befaka umuntu abamfunayo bakhipha umuntu abangamfuniyo. Ilizwe lezahlala lingcono ngahamba ngaleyo ndlela. Hayi lokho esikubona okokwalela esikhundleni ngayo yonke indlela kuze kube njani. Hayi akusihambisi indawo ikhulizwe lithi lifile linzi.